ama-doctors of human rights ngabe kuthiwa athenzenza khonokho ayenza elendlela kade seyenza njengecommission behlangane labantu besizwe ukuthi abantu bonke bathini kube yibufakazi ukuthi into enjalo sibili iphumile sibili ebantwini.
Ucwaningo lolu abalwenzileyo luyahambelana nalokhu anokwenziwa i-Catholic Commission for Peace and Justice kuze kube lesikhathi lesana sokubulala abantu ngobhuqazi yokugrawundi. So siyabona ukuthi sibili bebekhuluma labantu bejula into ezinjalo. So-ke kodwa kube sisuba labantu abakobutho labapholisa abathi hayi ibutho azange lidubula abantu. So khonokho kutshoni nxa sokulokuvezwa into ezinje.
Ye ibutho nxabe sithunjalo abesibuthweni athini thina bathe befakaza laphakafini njalo umkhulu wakwamabutho uthena kungcono bakhangelela loko waphuma kobomabonakude okunjengama-television lani okwakuphuma kubo-CNN ubani bani kudlalwe nje kuhle kukutshengise lokho abekuzaphuma khona iqiniso elipheleleyo ukuthi nangiyani umuntu ekwenza ukwenza engubani eningaphi inhlambulwana nantibananti asuka lapha kulimaze umuntu akulanduleki kuloya bekwenzile nakukhanya njengoba kwaphuma la kumabona kuthi noma ngubani owakwenzayo kuzawasobala kuphuma egcekeni.
Singathi-ke i-Doctor for Human Rights leyo ubona zani ilungile yini manje ukuthi iphume logwalo olujulileyo kangaka?
I-Doctor for Human Rights ngingathi mina kids into ekhona yokuthi ekwenzeni khonokho lakho bebemelelayo bethi xa besenza khonokho bethambe mhlawumbe imibono yabantu kube yinto eyaziwayo ngoba mhlawumbe abanye abantu njengoba kade sisikile nto zomba ngazo lezi zikhanya zingaqondakali zinje abanye labo bangaba namaqhinga kids okuthi bathise le yindlela belengxenye yabo bayisekelayo ukuthi beyiyo ukuthi okufumaniseka iyo lo mlando ukuthi eyiyo abulala abantu. Kodwa-ke nxa babekwenze kusensida kunjalo kodwa-ke silalele futhi lakukomishini abantu athi into ezikhulunywa ngabantu mhlawumbe kungaphosa kuhambelani nakhona kade kukhulunywa ngabantu ezindaweni ezinye lapho kade kuthele khona abantu abakukomishini ade bekhuluma kodwa bebenika nje imibono ethiyeneyo kodwa lakhona kukhuluma ku-Doctors for Human Rights kukhona bekuthontela kuyakhanya ukuthi izinto ezingade zikhulunywa ngabantu. Ikhomishini layo indana izakwenza izakupha umbono wayo ngemva kokuthi siqedile umsebenzi njengokuthi isiphutshisa nje umsebenzi iwethule nje kumongameli. Kuzakuthi-ke umongameli laye njengomuntu owabumba ikhomishini ebese siba ngumuntu njalo laye kibsozaba ngendlela yokuthi abantu laba bathiwani okudinga ukuya kusemthethweni kusekusebenza ngomthetho amadala ezomthetho abasekusebenza afumanisekele bela macala njalo. Njalo bonabo bantu balo mlando wokuthi basuwe lawa abangabanikazi babantu mbele abathile basuwe labo abalo mlando wokuthi hayi bakwenzayo bakuwenzayo lokhu obabangele ukufa kwabantu.